tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kumabasa 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje.
This is why I called you. That is industry and commerce. What can we do? I answer.
Lokhu yikho engilibizele khona njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho ngenyanga edluleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uhulumende weZimbabwe usethengise ilizwe enxa esithi usehlawula abalimi abamhlophe.
Very soon the people of Zimbabwe will turn on him and he will have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates them.
Kungekudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azaqasha khona.
Imizamo kahulumende yokuthi udaba lwe-Gugurawundi lungabiyinsindaba phenduli lisola ngabadabuka esigabeni seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho elecyclone Idai ngenyanga edluleyo ezabelweni zeManicaland leMaswingo balahlekelwa yimizi lempahla. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcwele.
Emhlanganweni owenzelwe emzini wakhe weState House eHarare, uMnangagwa uthe uhulumende akalayo imali enele ukusiza bonke abalahlekelwe impahla, yikho ekubone kufanele ukuthi abanxuse bacebisane ukuthi bangasebenzelana ngayiphi indlela ukunceda abawelwa ingozi.
This is why I called you. That is industry and commerce. What can we do? I have no answer.
Lokhu yikho engilibizele khona njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo ukuze labo abanelisayo bacabangisise ngakho bazibuze ukuthi bengasiza kanjani.
UMnangagwa uqhubeka wacela amakampani wonke yaselizweni ukuthi ancede ngayo yonke indlela izabelo ezawelwa ingozi yecyclone Idai, akhethe ukuthi iziphi izikolo, amabholoho, imigwaqo loba izindlu abangazilungisisa kuleyo ndawo. Uthe amakampani azakwakha izikolo lemigwaqo alakho ukunikeza amabizo alezo zakhiwo ngamabizo amakampani abo, ukwenzela ukuthi izizukulwane zibe kwazi ukuthi yibo abazakhayo. Umphathi ntambo obona ngobudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba wonke umnumzana Sibusiso Moyo uthi uqakathekile ukubambana ngesikhathi sengozi.
Yinto eqakathekileyo kakhulu ngoba upresident ubone indaba le efele ini iZimbabwe, asikaze sibe labantu abafileyo kanje elizweni leli. Ngemuva ngaphandle kwempi abantu afaya during the war, kodwa kathesi upresident uthethe ibandlaleli ukuthi amabhizimisi babuye labo yezithuthuko konke le ndaba zabo ukuthi labo bapreje ukuthi izibhedlela abangazithatha yiziphi, izikolo abangaziyakha yiziphi.
Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi unkosikazi Thembiso Nyoni othi usizo oluvela phandle kwelizwe kumele lungezelele kulolu oluqoqe elizweni.
Bona ngani kuhle kakhulu iZimbabwe iyamangalisa ukuthi ngale disaster sithengisele ukubambana, satshengisele ukuthandana, satshengisele ukusebenza la ndawonye. Njalo I think limzwile ukuthi upresident ubebonga kakhulu ukuthi abantu abakwenzayo uhulumendo yabonga njalo lalokho abafuna ukukwenza. Siyabonga kakhulu ngoba ngaphandle kokubana sizenzele thina njengamaZimbabweans, siyahlala silokhu seyeme kwabanye abantu, siseyiswa njengesizwe esikufunayo ukuthi sime sodwa, sizimele, sithandane, sitshengisele amanye amazwe ukuthi lathi kukhona singazenzela khona.
Ispa Zimbabwe ithembise ukubhadalela abantwana besimani bani angamakhulu amahlanu 500 indleko ezifundo ezikolo eziseduzane leHarare, ukuthi iPro Plastic ithe izakwemba izibhola lezingamashumi amabili lanhlanu 25. Itenau layo ibuye lempahla yokufulela izikolo zonke zachimani mani. Inhlanganiso yabachola impuphu leflower eGreen Millers Association of Zimbabwe layo ithembise ukusiza ngokudla kwabantwana bonke bezikolo ezabeleni ezelwe ingozi. Kodwa umnumzana Anele Moyesa kamuzi Harare uthe loba kuluhlelo oluhle olwenziwa nguhulumende kulusiza ukuthi sokuqhamuke udaba lokuthi sokulabanye asebebanjwa betshontsha loluncedo olubuthaniswayo.
Mina njengomhlali weZimbabwe ngiyafisa ukuthi bonke laba abafake izithembiso phambi kukapresident bazagcwalisa izithembiso zabo. Njalo siyakhala ukuthi abanopresident engafaka ama-measures ukuthi lezo zinto eziyabe zifakiwe ngabantu tholakala siya abantwini laba abamele bavale njalo lobudlwangudlwangu lokutshontsha.
Lokhu kuza ngemva kokuba ngeviki edluleyo kubanjwe amadoda ababili edolobheni leRusape abafunyenwe bethwele impahla echazelweyo ukuthi ibitshontshwe eChimanimani zithethwe kulezo okumele zisize labo abawelwa ingozi. Iningi labantu lithi kuza kuba nzima ukuthi uZulu athembe uhlelo lokubuthanisa usizo okwenziwa elizweni lonke ukuthi ngempela luzaqondiswa kulabo abawelwa ingozi nxa uhulumende engaphume egcekeni ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokwabela lolu sizo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uvele ehleze esolo kakhulu ngokwehluleka ukulungisisa ingozi ezifana lale ngokungabeli imali enelayo esikhwameni se-Disaster Management Fund lapho ehlela inhlelo zendlu kahulumende e-budget eyiwe ekade izaphathisa ngesikhathi esinje. Mele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Pepe.
Amalunga edale lePhalamende ayengawe committee ebona ngokwenjiwa kwemigodi eyayikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa atshele icommittee edingisisa ngalolu daba ukuthi umnumzana Shepherd Tunjia owayeqoqa ukuthi behlangane losomabhizimusi umnumzana James Goddard uvele liqili okungafanelanga lithenjwe. Amalunga la abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wali committee, umnumzana Leonard Chikomba webandla lezanu PF omela igokwe eKabuyini, umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe lomnumzana Prince Dubeko Spanda weBinga North bobabili bengabe bandla leMDC. Umnumzana Mliswa uzimele betheswa icala lokuzama ukwamukela imali efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola i-$400,000 kumnumzana Goddard owayefuna ukutshala imali kunkampani yeWange Colliery. Asizweni amazwi kamnumzana Mliswa esithi umnumzana Thunjia kathembeki.
He's a criminal. He's a con artist. And I will not be in a meeting where there's somebody that I don't trust.
Umnumzana Chikomba uyavuma ukuthi wamnika umnumzana Goddard okwebhanga isithi mhlawumbe nguye ozabhadala isikwelete alaso kumnumzana Thunjia.
Yeyo imali yobayiziwa because yakatwa kumgumithi. Saka bayiziwa zwinhu vandati vandimilisisi. Baroya Shepherd Tots lumziwa Tots nemiya. Saka ndada kuti singwa zvipachira kuti kwa Maria.
Umnumzana Spanda uthi wamphekelezela umnumzana Chikomba kumnumzana Goddard ngoba isithi udaba lolo alula kwenzalo kweWange.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down from the offices of Mr. Goddard saying that Murunga vuma kubhadhara mari yako. But I didn't hear Mr. Goddard himself.
Umnumzana Goddard laye usanda ukugcizelela amazwi afanayo phambi kwedale leli esithi umnumzana Tundia nguye owayefuna ukufunjathiswa, njalo umnumzana Chikomba wezanu PF nguye owamnika imininingwane yebhanga lapho ayengafaka khona imali.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi inyathelo likahulumende weZimbabwe lokufuna ukuhlawula abalimi bamapulazi amakhulu inenge labo kungabamhlophe abathathelwa lawo mapulazi lifana lokuthi uhulumende usethengise ilizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba eJohannesburg lamhlanje, umnumzana Malema uthe wethusa ukuthi izalwane zeZimbabwe ziphakathi kokuhlupheka ngokuswela phose zonke into eziqhakathekileyo empilweni. Kuzwakala uhulumende sithi kule mali ezasetshenziswa ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi. Uthi linyathelo eliyingozi leli elenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Very soon, the people of Zimbabwe will turn on him and he will have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates
kungekudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azacasha khona. Akufanelanga bahlawulwe. Lo ohlawula labo abatshontsha umhlaba ngumthengisi. Ngalokho uMnangagwa ngumthengisi. Besicabanga ukuthi uzaletha inguquko eZimbabwe kodwa uqhubeka esenza kubi okwedlula lokho esakubonayo.
Ngesikhathi ememezela inhlelo zokusetshenziswa kwemali lonyaka, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wamemezela ukuthi uhulumende usebeke eceleni amadola izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili $18 million ukuze ahlawule abalimi abathathelwa amapulazi. Le yinto esanda kugcizelelwa nguhulumende emalangeni asanda kwedlula esazisa ukuthi lolu hlelo seluzaqala. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana William Mpofu uthi kusobala ukuthi ngokwenza lokho uhulumende udala amanye amaphutha ezama kulungisa elinye iphutha.
That is the problem whereby political elites, for reasons of political expediency and opportunistic searches for cheap credibility,
lolu luhlupho olutshengisa ukuthi inkokheli zezombusazwe zenza loba yini ngenjongo yokuthi zemukeleke emehlweni abathize. Benza nje into ekhombisa ukuthi abacabangi ngendlela efanayo laleyo abaqhuba ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi.
Kulabalimi abafika izinkulungwane ezine ababele amapulazi kungakaqali uhlelo lokwabiwa komhlabathi. Iningi labo bakhitshwa ngodli ngesikhathi ababengabalweli bempi enkululeko loZulu Makhaza bethatha amapulazi phansi kohlelo obulusekelwa nguhulumende webandla leZANU-PF. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Greatman Mkhwebu uthi kavumelani lokuthi uZulu elamba kuthiwe uzathathwa imali iphiwe labo abathatha amapulazi ngodli.
Mele sizibuze umbuzo ukuthi bazabhadalwa imali eizovelaphi ngoba iZimbabwe kwayona njengamanje ayela mali yayo. Yimzamo nje yokuzama ukugaya amavoti lokuzama ukuthandwa, kanti isikhathi kusenzakala ukuthatha umhlaba laye umongameli wayekhona. Njalo irresponsible uhulumende bekumele ukuthi yena aqhamukele siphakamo sokuthi iZimbabwe singayivusa kanjani, imali singayithola kanjani ukuthi ilizwe livuswe.
Kwele South Africa ibandla le-EFF yilo eliqale ukufunga ngamandla lifuqa eminyakeni emithathu edluleyo lisithi amakhiwa athola umhlaba ngodlinge esikhathi sombuso wamabhunu kufanele awuthathelwe lowo mhlaba kungelanhlawulo. Okwakhathesi le indaba isisekelwa liningi lamabandla ezombusazo osokwenze uhulumende ethule uhlelo lokuguqula isisekelo sombuso ukuthi amapulazi la athathwe ngokusemthethweni kungelambadalo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lombhoqazo weGoground. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukulwisana phakathi kwabebutho lika-General Khalifa Haftar we-Libyan National Army olwisana lenhloko kahulumende uFayez Sarraj elisekelwa ngamazwe omhlaba bebanga ukuthatha isigodlo se-Libya eTripoli kubikwa kuqhubekela phambili. Lokhe kwabulawa umongameli Muammar Gaddafi ngomvukela wawusekelwa ngamazwe angentshonalanga ele-Libya lisazange laba lilizwe elilokuthula. Amalunga idale lephalamende yakwele New Zealand asevotele ukwaliswa kokuthengiselwa kwabantu makhaza izikhali zebutho ezinjengombhobho osetshenziswe ukudubula lokubulala abantu abangamashumi amahlanu enkonzweni yamakholwa esimuslim edolobheni le-Christchurch ngenyanga edluleyo isekela inyathelo elithethwe inhloko kahulumende uJacinda Ardern. Imizamo kahulumente eyokuthi udaba lwe-Gugurawund lungazaba insindaba phendula ngokuvumela abathintwa yilumbhoqazwe ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lokunye solusolwe ngabanye abadabuka esigabeni seMandebeleni. Umongameli Mnangagwa wenza umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo eziphansi komanyano we-Matabeleland Collective bexoxisana ngodaba lolu kwathi izolo wasethumela isiphathamandla sakhe kugatsha lwezomthetho uNkosikazi Virginia Mabhiza ukuze ethule osekuzenziwa ngodaba lolu okubalisa ukuthi uZulu esekhululekile ukuxoxa ngodaba lolu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo othi akuke dlule inyanga ezimbili bedilizelwe ibhakane abalifaka njengesikhumbuzo sabafa ngeGugurawund eBhalakwe.
Indaba leyi sina njengebandla le-MRP asondaba esingani silehuha ngayo ngoba sinanzelela ukuthi uMnangagwa ngakabi serious ngokulungisa udaba lweGugurawund. Okokuqala, before akhulume ngodaba lama-birth certificate, lama-referrals and into zonke lezi azibalisayo, sicabanga ukuthi kumele a-acknowledge kumba vuma ukuthi okokuqala uyi-perpetrator yeGugurawund. Yes, isikhathi esiningi sala sikhuluma nge-truth, justice and reconciliation commission esicabanga ukuthi kumele ibunje ukuthiwo ukuthi kathi owayenza lokhu ngubani njalo wayekwenzelani. Lokhu ukuthi agijimele ukukhuluma ngendaba yama-birth certificate, lama-referrals nalokhu okunya kubalisayo, sicabanga ukuthi kakho sinsiye ngendaba leyo. Ufana lo muntu nje athatha uswazi akathi umntwana akha ngakhala abe semthengela isiwiji emqhubele. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi bengathatheka ngohlelo lukaMnangagwa lolu becabanga ukuthi uMnangagwa usinsiye kudaba loGugurawund bazakhala ezimathonsi ngoba uMnangagwa sicabanga ukuthi ukhala nje inyembezi zengwenya engathi ngesilungu is shedding crocodile tears ngasikhangele udaba lweGugurawund olombhukazwe lolu. So thina njengebandla asonto esilehuha layo ngoba sicabanga ukuthi okunye uyenza lokhu ngendaba yokuthi ufuna ukuzikliya ku-international community ukuthi abonakale sengathi udaba lwe-genocide luphethe kanti kaluphathanga, udlala ngempilo zabantu bakithi.
Manje lina belikhangelele ukuthi aluphathe njani udaba lolu ukuze sithi thina hayi lapha uzamile.
Indaba yokuqala baba, njengalokhu ku-commission yaseHarare kufa abantu kudaba laseHarare kufa abantu abangu-6 wasetha okwathiwa i-international commission. Sicabanga ukuthi bekufanele ukuthi aqale asethe i-international commission ezabanjwa ngabantu abangalakwenza lo daba lweGugurawund ngoba sicabanga ukuthi indaba iqalela ekuthini iqiniso kalivele ukuthi kathi umbhuqazwe wavele wayenziwa ngubani njalo ejongeni njalo kulabantu abangaki abafayo labanyamalelayo ngoba ama figures lawa ama estimates athi over 20,000 people. Singasicabanga ukuthi indaba yombhuqazwe mhlawumbe vele iyedlula i-50,000 kusiya ku-100,000 abantu ababulawayo ngoba kulezinye izindawo ezikhona zizwakala kathesi ezilama mass graves othola ukuthi ibhuku elinjengaleliyana ele-CCJP u-Breaking the Silence alizivezanga lezi ndaba. So kuyasicacela ukuthi iqiniso ngembhuqazwe kalikaveswa. So singabamba indlwa ngekhanda sicabanga ukuthi uhlupho lombhuqazwe yikuswelakala kwama-birth certificate lama-referrals siyabe singakaqalisi. Thina esikufunayo ukuthi kube le Truth, Justice and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo kodwa bangalani lokwenza lokwenza elizweni leliyana ngoba sicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa nguye owadala lo mbhukazwe njalo nguye okumele abotshwe asiwe e-International Court of Justice ukuze kuyecutshungulwa ukuthi abantu bakithi babulawelani.
Lokhu kuyenzakala ngemva kwamalanga amalutshwana kube lokukhangela singathi thina lesikhumbuzo sabantu abafa kumbhuqazwe weRwanda. Ungathini wena ngalo?
Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Kuyadanisa ukuthi isihulumende kaMnangagwa through udeputy wakhe uChiwenga ubonakala esiya eRwanda ukuyakhumbula abantu bombhukazi waseRwanda ngobebe genocide yaseRwanda, kodwa ekhaya ngapha bengavumi ukuthi khona abantu bakithi bababulala ngombhukazi. Yikho ngisithi mina kuyindlela yokuvala abantu bakithi amehlo, ngoba okokuqala usananzelela ukuthi isikhathi sonke lesi besibotshwa sibotshela indaba zombhukazi. Kunyanga edlulileyo nje kuqeda ukutshontshwa iplug eyekade ifakwe libhethi likazulu eBhalagwe, esicabanga ukuthi isigangi zikahulumende bona abantu be esingathi ngama-CIO abayenze into leyana yokutshontsha iplug liyana, baphenduka nje bevuma ukuthi hayi udaba lolu sokungakhulunywa ngalo kungala muntu obotshwayo, kuthatha amadeyi ama-birth certificate lama-death certificate into ezinjalo, ngendaba yokuthi bazenza abantu asebephendukile ngoba sebevela bona udaba lombhutazi eRwanda.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amanye amakhosikazi ahlala kwele Bhilithani ahlangana enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eFacebook ngomnyaka ka-2017 asebumba inhlanganiso abayipha igama lokuthi kuwe babakazi belenjongo yokuphathisa abaswelayo eMathebeleland. Ngempela viki edlulileyo babe lomcimbi wokubuthanisa imali edolobheni leBirmingham eBhilithani. UEzra Chisa Sibanda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baze ngobuningi emkhosini wobuthanisa imali yenhlanganiso yabo mama abazibiza ngokuthi kuwe babakazi. Unkosazana Sisamkandla ngumgcini sihlalo walenhlanganiso.
Sihlangene singabomama beqembu lakokuwe babakazi kanye lomphakathi wethu, sikhankasa sisenza umcimbi wokudingela intandane zethu ezihlala emzini okuthiwa yi-Mustard Seed Communities ekobulawayo eWoodville. Lindawo igcina intandane ezigogekileyo.
Umamkandla uqhubekele phambili echasisa ukuthi imali abayibuthanisa sayo isetshenziswa njani.
Lindawo igcina intandane ezigogekileyo. Kulolu hlelo olwenzakale ngomgcibelo besidingela lezi ntandane imali yokuthi sibathengele wheelchair, inqola zabo zokuhamba, ukuthi sibaphathise ukuthi benelise ukuhanjiswa esikolo bengachoni njalo belele njalo nje embedeni, kodwa benelise ukuthi basukumiswe bafakwe ezinqoleni zabo wona phela kanye ama wheelchairs, baye esikolweni njalo bayayenza ezinye izinto, benelise ukudlala phandle labanye abantwana.
Bathi njalo balenhlelo eziningi abazenzayo kwele Zimbabwe amakhosikazi la.
Sike senza njalo eyinye nation sihambisa ingubo ebantwaneni intandane ezihlala emthunzini weThemba, sabachayela njalo lesicathulo zasesikolweni, sisenzile njalo okuthiwa yi-Mother's Day lapha kade senze umcimbi omkhulu emzini wakobulawayo, sisenzela abomama bethu abakobulawayo. Lo nyaka siphakathi kokulungiselela njalo umcimbi we-Mother's Day okhona mhla ka 12 May.
Kwabamlaleleyo ngalesi sikhathi emsakazweni, uMamkandla wenza linkuthazo.
Sicela kumphakathi omuhle uZulu othembekileyo ukuthi asisize. Nxa ufisa ukusisiza, thintana lami, xhumana lami kumngwalo zami, kumakhasi ami aseFacebook kumbe kubo Instagram, kumbe njalo enambeni zami +44 7796834388. Ngiyabonga Zulu omuhle ngokubambana elikutshengisileyo kulumkhankaso.
Abadala bathi sibusisekile isandla esiphayo. Uwe babakazi ngomama abathi kuphathisana loxhasana yikho ongathuthukisa isizwe salapho abadabuka khona esikamthwakazi laloba sebehlala eBrithani abakhohlwa lapho okulenkaba zabo. Mele Studio 7 eBirmingham kwelendlande igama lami Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo, inyathelo lokungamukelwa kumklomelo weqembu lenguqu ele Capes United ngonompembe emdlalweni waleli qembu lele Highlanders ngesonto lisekelwe ngabenhlanganiso yenguqu emhlubulweni wezwekazi le-Africa e-Confederation of African Football. UPlaxidus Jeremiah Studio 7 usethulela lolu daba.
Abe Confederation of African Football, CAF, bathi ubeqondile uThabani Bamala ngokungemukeli ileli goal. Umkhokheli wekomiti yenhlanganiso zabonompembe kuCAF eyiyo elawula ukusebenza kwabo uIsmail Ahmed uthi phansi kwemithetho leziqondiso zomdlalo wenguqu uBamala uthethe inyathelo eliqondileyo esithi uphathe lomdlalo ngokukhalipha okukhulu njalo ngunompembe ohloniphekayo ezwekazi laseAfrika olakho ukuphatha imidlalo yomncintiswano walonyaka owe 2019 Africa Cup of Nations. Nxa abenhlanganiso yakhe eyeZimbabwe Football Association ZIFA bengabanikeza igama lakhe ukuthi aphathe imidlalo yalomncintiswano. Kodwa ke abalandeli beCapes United kabajabuliswanga ngitsho la kancane ngaleli nyathelo elithethwe nguNompembe. Besithi leli qembu laqilwa ekunqobeni kulomdlalo umdlalo oweCapes United ingqikelana le Highlanders iBoso ngesonto uphele kunguchikilo bhanqa 0-0 njalo lolu lokhe kuludaba egudwini lalamhla lokhu sesifike ngolesithathu kunjenje. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC. New Praxitis
Jeremiah.
Umculo ozothileyo othi owami wona uhlatshelwa nguTiny Lo Tammy. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla unxuse wosomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteka kuzulu lesiphepho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.